ungakhangela i-population ye-Africa vele ukhangele ukuthi ingxenye by 2050 ingxenye yabantu kuyosekungabantu abatsha. And by then ama-policies nemithetho ezabisikhona ezafana ukuthi njani ikhangelele kakhulu engate kupromotheni abantu abatsha ukuthi banjani ba-realize i-potential bathole amathuba bathole imisebenzi baqala amabhizimusi. So bekuyikudiscuss ukuthi kanti kuyini okungenziwa enye amanyathelo wana angathathwa ukuthi abantu abatsha nawo bakhanye naye babe bevoyi. So ngathi khathesi nje osokube khona yiwana la ama-conversation vele esinawo.
Liqeda lomhlangano sokusenzakalani sizwa kuthiwa abanye benu baza kuya emazweni atshiyene.
Kuliqiniso mfowethu, umhlangano lo uthithi uzaphela kusasa. And then ngiyowenzi abanye baza kuya endaweni ezidineyo ukwenza engathi ngama-internship. Like mina ngize nje ngiza kuya kwelase-Nigeria e-Abuja lapho engizasebenza khona le nye inhlanganiso eqhuba umsebenzi okhangelana lana ephathelane lokuthula. So ngizaba khona le forum engathi i-3 months. Then bakhona abanye baye e-Uganda, abanye baye eMalawi, bakhona abazaze eZimbabwe ngokunjalo ukuthi siyethola i-experience ekuhleniyo kumazwe esingahlali kuwo.
Kuyini okukhangeleleyo kuhambo lwakho lapha lokusebenza le nhlanganiso le yase-Nigeria?
Mina engikhangeleleyo kakhulu ngathi kuyafunda, kuyathola ulwazi ngendleza kukhona okhweni lakho njalo lokuya engathi kuyashiya khona ukho esengikufundile. Ngoba umsebenzi ezabe ngiwenza ukhangelela indaba ze-advocacy ukukhulumisana lenkokheli ngendaba zokuthula, mina ngathi ngenza umsebenzi onjalo ngenhlanganiso ebulawayo i-Progressive Residents Association but ngikhangele ku-issue ze-service delivery. Kukanti-ke ngale lapho engiyakhona ngizabe ngiqhuba njalo engathi umsebenzi ofana nayo kodwa ngikhangele endabeni zakhe zokuthula le-peace. Ngikhangele ukuthi njenge-Nigeria njengendawo engani khathesi kulokulwa ukusiza ukuthi lokungahlalisani okuthize endaweni eziningi. So ngikhangele nami ukuthi ngiyebona ukuthi bona baqhuba njani inhlelo zani zokuthi bahlalisane.